So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 Mpalakazi 2020 ngokhiphs dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abane izolo kwele Zimbabwe.
Into khona ukuthi sonke nxa singabantu asenzeni khona kuyana okukhulunywa yiWorld Health Organization, sihlale silama mask.
Bakhalela umdeni wentatheli zindaba uFoster Dongozi obhubhe izolo.
Silahlekelwe. 2020 was a very bad year.
Bajanile abantu abanengi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Udubo lwe-transport ngalesi sikhathi vele uvamile ngoba abantu abaningi babevakasha besiya emakhaya.
Umongameli Donald Trump lokhu ezama ukuguqula impumela yokhetho lwemelika.
Umuntu okufuze ephume evume ukuthi waluza ama-elections.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Zidanile intatheli zindaba abameli bakahulumende izihlobo labangani ngokubhubha kukaFoster Dongozi obe intatheli zindaba esebenza kahle labanye bakhe kunhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lezinye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDongosi wake wasebenza eChronicle Daily News leStudio 7 uchazwe ngabaningi njengomuntu owayezimisele emsebenzini wakhe. Umphathi ntambo ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko lokusakazwa kwayo, uNkosikazi Monica Mchangwa, utshele akade besesililweni sikaDongosi eHarare namhla ukuthi umuyi ube ngumuntu olunge kakhulu.
Very big loss. I mean, he was a wonderful Zimbabwean, a wonderful patriot who always stood for the right principles and values of this country.
UNkosikazi Vivian Marara Jangaja, okunhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, uthi ilizwe lilahlekelwe.
Thina sasihlala laye kuma meeting achiyeneyo, and into eyodwa engimkhumbula ngayo ukuthi wayefuna ukuthi i-safety and security of ama journalists eZimbabwe ibe guaranteed. Ama journalist ahlonyitshwe. Kwesinye isikhathi siyabona futhi ukuthi wayekhuluma kakhulu ngendaba zama-working conditions ezama-journalist ukuthi kumele bebhadalwe izimali ezenza ukuthi beyenze umsebenzi wabo ngendlela enhle. So njenge-media industry silahlekelwe, not only njenge-media industry yaseZimbabwe but i-media industry mhlaba wonke, ngoba siyabona ukuthi even kwezinye indawo wayelama-positions athiyeneyo aelawo either regional or internationally.
Umnumzana Liberty Mkhululi Luphahla owe Radio Zimbabwe ulombono ofanayo.
Silahlekelwe. 2020 was a very bad year. Ngithi thina intatheli angani umoya wakhe ungaphumula ngokuthula. Foster was a human being. Kuzoba nzima ukuthola umuntu ofana noBra Foster emsebenzini wethu lo wentatheli. AwuFoster bemazi umuntu. Foster was so passionate about disability to an extent ukuthi he wanted even Izwood itself to be occupied by abantu abadisabled. Ngikhuluma nge-executive yakhona.
Kusalungiswa amaphepha okungcwaba uDongosi obesebenzela eHarare. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ubhubhe abantu abane izolo eZimbabwe wathi abedlula ikhulu 112 bahlolwe batholakala belegciwane lomkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilithumi lengxenye 12,656 asebehlolwe elizweni batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Abedlula inkulungwane ezilithumi 10,259 sebaphepha kumkhuhlane lo osubulele abangamathumi amathathu lamathumi amathathu 330. Ulomqeqeshi wekolleji leJoshua Mkabuko Nkomo Polytechnic eGwanda osebulewe i-COVID-19 kuthi omunye njalo ulaliswe esibhedlela seGwanda. Lokhu sokukhuphile inani lalabo asebebulewe ilomkhuhlane laya kwabalithumi esabelweni seMathabeleni South. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
umgcini sihlalo wekomiti elisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus ekolitini le-Joshua Qabunkomo Polytechnic. Mnumzana Titha Kunda Hobe ubike ukuthi unkosikazi Vonaithi Giya obhubhe ngomvulo kuliviki kutholakale ukuthi uthetho ligciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolisiswa kwembangela yokufa kwakhe. Encwadini ebhalela abaqeqeshi labafundi baleli kolithi, uHobe uveze ukuthi omunye njalo wabaqeqeshi kuleli kolithi unkosikazi Flora Joe ulaliswe esibhedlela esikhulu seGwanda ngemva kokutholakala eligciwane le-coronavirus. Kungakho uthi abasondelane lababili laba kuzamele babhalise amabizo abo ekolitshini. Omunye wabafundi ongathandanga uqanjwe ngebizo lakhe uthi basengozini ngaleli gciwane.
Ama-students sisengozini yokuba si-COVID-19 positive. Silovalo njalo olokuthi sisangama ukuqhubeka ama-lectures ngo-January. Ezithi sizokumele abanye beku-teaching practice but abasenelisanga ngendaba ze-COVID ebambelele into eziningi. So sesisebunzimeni njalo sikhangeleleni lama-fees ukuthi besizitshela ukuthi unyaka kuphela sesiya ku-teaching practice but siyabuyela futhi siyabhadala ama-fees.
Umnumzana Nkanyiso Ncube oyisakhamuzi seGwanda wethesa uZulu umlandu wokungalandeli iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane osekudala ukuqonga kwenani labantu abahlaseleke lo mkhuhlane kulesi sabelo.
Into ekhona ukuthi sonke nxa singabantu asenzeni khona kuyani okukhulunywa yi-World Health Organization. Sihlale silamamaski endaweni ezi-crowded njalo sizame wona lawo ma-social distancing. La yona leyi i-population migration yona leyo yiyo ngani i-problem. Njalo ngibonile futhi lapho kuthiwa isimuthethile and imitation yakhona isise-Eastern Cape. So abantu abasuka khona le maXhoseni mayibabo.
NgoLwesithathu ugatsha lwezempilakahle lubike ukuthi kuloyedwa obulela igciwane le-coronavirus kulesi sabelo njalo kwaba loyedwa otholakale lalo. Sebedlule enkulungwane eyodwa 1320 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMatabeleland South kula bagulayo kwamanje abedlula amakhulu amathathu 351. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abantu abaningi obulawayo bakhala ngokuswelakala kwezimota zokubathwala ngesikhathi belungiselela ikhefu lekhisimusi. Abanye njalo bahlutshwa yikuswelakala kwezimota ezokuya emsebenzini okwenza ukuthi bahambe umango omude besiya emsebenzini. Lokhu kwenza ukuthi bephule iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 elimemetheka okwethusayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokho kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqinise iziqondiso eze-lockdown ngokwalela abantu ukuhamba-hamba ebusuku. Iningi lisithi selibanjwa ngamandla ukwephula iziqondiso ze-curfew ngoba nxa bezahamba ngenyawo ukuthi bafinyelele isikhathi somsebenzi kuzamele bavuke baqale ukuhamba ihola lesithupha lingakatshayi ekuseni. Kuthi lantambama beqeda umsebenzi bayabe belinde izimota ezithwala abantu ezingekhoyo phinde likhefule kisimusi isiminye minye. Isakhamusa kobulawayo umnumzana Thamsa Nqamoyo ngomunye wabakhala ngalolu dubo.
Udubo lwe-transport ngalesi sikhathi vele uvamile ngoba abantu abaningi babevakatsha besiya emakhaya. So kodwa sikubonayo kathesi lapha isikho kumele uhambe ngendlela yonale ngoba udawula transport ya kathesi uzukungethola abantu. So abathola bemile kuma-queues bemelele uzukho.
Umqondisi we-Habakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo uthi lolu daba lubhahe endaweni eziningi zeMandebeleni.
Emaphandleni kukhanya angani i-transport iyasilela njalo kwezinye indawo imfula igcwele kodwa sokungani kungcono kuleli viki kodwa vele isimo se-transport ikakhulu eMathebeleni sibi kakhulu.
Unkomo uqhubeke ethi ukuminyana okusemabhasini lezilindweni zamabhasi kuzamemethekisa i-COVID-19.
Kuzenza COVID-19 le ibe worse. Ingakho ke kuqakathekile ukubona uhulumende avumele ama-private players ukuthi labo ba operate kodwa benanzelelo ukubana bayalandela ama procedures okuzivikela ku COVID-19.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efincube yena uthi lolu dubo lubangelwa yikungamanga kuhle komnotho.
I-transport izabihlupha vele ngokuba umnotho kawumanga kahle nxa kungatholakala amafutha ezimota njengalokho kusenzeka abantu behlala emalayinini kusho khona ukuthi izimota zizabe zinilutshwane ezizakwazi ukuthi zithuthe abantu.
Undwendwe ezilindweni zamabhasi ahlukeneyo abantu balinde izimota zokubathwala zibasa endaweni ezehlukeneyo kodwa ziyasilela osokudale ukuba uZulu akhuthaze uhulumende ukuba avumele ezinye izimota ezithwala abantu iCOVID-19 ingakafiki ukuthi zivunyelwe ukubuyela emgwaqweni. Uhulumende yena ukhuthaze uZulu ukuba ahlale ndawonye enganyakazeli ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ukuze kwenqabelwe ukumemetheka kweCOVID-19. Kodwa uZulu uthi uhulumende kabatholise izimota zokubathwala emadolobheni lemakhaya ngoba kunezimota ezathengwa nguhulumende akula ngitsho le yodwa eyomuthi emandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo eleBotswana selifake imigoqo yokuthi akusahanjwa phakathi kwehola lesikhombisa ntambama kanye lelesine ekuseni kusukela namhla kuze kuyefika mhla zintathu kuzibandlela. Ilizwe leli lizama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umathini Ngwenya usethulela lolu daba.
Umongameli Mkhwetsi Masisi wakwele Botswana ubike inyathela leli ngolwesithathu ntambama kumbiko okhitshwe kumabonakude kahulumende esithi isimo se-COVID-19 sesisibi kakhulu. Uthi ngakho ukufaka le mgoqo ekuhambeni kwabantu uqakathekile njengendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Government has taken a decision to impose a curfew from 7 p.m. to 4 a.m.
Ngithanda ukulazisa ukuthi uhulumende wami usethethe inyathela lokuthi kungahanjwa phakathi kwezikhathi zehola lesikhombisa ntambama kusiya kwelesine ekuseni. Kulinyathela lokuvikela isizwe. Inyathela leli lizaqala mhla ka 24 Mpalakazi kusiya ku 3 Zibandlela.
From the 24th December 2020 to the 3rd January 2021.
Inyathela leli liyamukelwe ngabe eZimbabwe leBotswana noma nje besithi kuzaphazamisa inhlelo zabo ngesikhathi iningi lilungiselela ihambo esithenwe ngekhefu lekhisimusi. Umnumzana Benjamin Spanda ohlala eHabroni uthi linyathela elihle uze kuvimbe ukumemetheka komkhuhlane.
Siphile ezikhathini ezinzima bakithi. Ma kungayekethiswa kukhangele kakhulu ama-conveniences abantu at the expense of i-safety, singafa siphele isizwe esimnyama. Owenziwe ngu-president weBotswana uMasisi mina ngikubona kuyinto enhle kakhulu. Abantu bafuna ukutravela kuyamele basuke ekuseni kakhulu.
Kukanti unkosikazi Nomsa Ndlovu ethekelele kweleBotswana ikhefu lekhisimusi uthi imigoqo efakweyo izaphazamisa inhlelo zabo.
Umoya wethu suphansi thina silande holiday ngoba sifuna ukuphuma siye phandle, sifuna ukuya kumadina ntambama, abanye silandele ukubona abangani bethu. Isikhathi esiningabangani abakho labemini babhizi ngokunye. Then ntambama, how do you go around? Awusakwanisi. So kumele uhambe yelala. Ngabe bayenze yaqhubeka kwatshayiswa ngo-9 siyazwisisa.
Amazwe amaningi ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa lawo abhekane lokuqonga kwenani labantu abatholakala beligciwani le-COVID-19. Osekukhathaze amazwe angumakhelwane ukugoqela iZimbabwe leBotswana ukuthi sokutholakale umhlobo obukhali womkhuhlane we-COVID-19 kwele-South Africa. Umongameli Masisi uthi kuqakathekile ukuthi amazwe avuse inkophe ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 amazweni afanele South Africa kanye le-United Kingdom. Imngcele iyala ilokhe ivuliwe noma nje inani labantu elitholakala lomkhuhlane lo lokhe lisala liqonga. ELeBotswana selilabantu abaphose befike inkulungwane ezilishumi lambili 11,982 asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amathathu lasishiyagalombili i-38 balahlekelwe ngumphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi ukhetho olwenziwe ngolwezi lwebiwa libandla lamademocrats, ngakho-ke kumele kudingwe igqwetha elibizwa ngokuthi yi-special counsel elizahlolisisa impumela yokhetho lolu. UTrump kukhanya efuna ukufaka esikhundleni lesi uSidney Powell owaziwa ngokusekela imicabango engaqedakaliyo kwezombangazwe lezokhetho. UPowell amanye amagqwetha akaTrump sebezame behluleka ukuguqula impumela yokhetho eWisconsin, Pennsylvania, Michigan leGeorgia owanqoba uMnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UTrump wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo kusihlwa esithi kumele kudingwe ngendlela zonke umuntu ozahlolisisa impumela yokhetho. Wenza loba kungela bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa libandla eliphikisayo kule Melika. Usanda kuphuma esikhundleni segqwetha elikhulu lelizwe eMelika, uMnumzana William Barr uthi akulesizathu sokuthi kudingwe umuntu ozahlolisisa impumela yokhetho. Abadabuka eZimbabwe abalandela okwenzakala kule Melika bathi uTrump kanya engafuni ukuthiya isikhundla sikamongameli loba enqotshwe nguBiden. UMnumzana Innocent Ndibali uwebandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi uTrump kumele avume ukuthi wanqotshwa nguBiden.
UPresident Trump ngumuntu ongathembekanga njalo ngumuntu okade esesikhundleni nje ukwenzela ukuthi yena lemuli yakhe esizakale. Ngumuntu ongahloniphi umthetho, ngumuntu ongahloniphi eminye imhlobo yabantu ikakhulu ama-Africans, abantu abamnyama. Ngumuntu okufuze ephume evume ukuthi waluza ama-elections. UPresident Trump kufuze etshelwe ukuthi isikhathi sesiphelile. Kufuze evume ukuthi waluza, ngoba waluza. Wonke umuntu uyazi ukuthi uPresident Trump waluza.
Odabuka eZimbabwe njalo ohlala kule Melika, uMnumzana Busane Mbuso Ntini uthi sokuseduze ukuthi uTrump asuke esikhundleni.
Siyabona ukuthi u-attack ama-state anjengabo-Pennsylvania, mhlawumbe labo-Arizona, labo-Georgia, labo-Michigan, I believe, lapho aluza khona. Kodwa hhayi, ngokubona kwami mbona ngani isikhathi sesimdlulele, ngoba khesi imduli isimwele kumakhona zonke. Khathesi nje hhayi, yena useyedwa nje. Ngibona ngani akulanto azayenza, akulanto abazamvumela yona. Ngibona ngani i-Congress izabala amavoti ngendlela abantu abavote ngayo ku-Electoral College. Siyazi ukuthi vele ama-results ase-endose uBiden as president kusukela ngo-January 2021. So silindele ukuthi sibone ukuthi mhlaka 16 kuyakwenzakalani. Yebo, imisindo izaba khona ezenziwa nguTrump labantu bakhe khathesi nje ensuku ezilandelayo. Kodwa laye ngiwabona kwenzayo into nje amaphadoni asayenza khanya ukuthi hayi umuntu osephadona ngoba umuntu osephuma. Laye uyakwazi ukuthi uyaphuma nje, lokho okuneyiningi kwenzela nje ukuthi engathini. Kayisuye umuntu othi eseluzile pho ngokuphuma esefaka umsila phakathi kwemlenze uzazama ukuthi aqonyule saqonyula kodwa uyaphuma.
Okwamanje uTrump ulisana labo kubandla lakhe leliphikisayo ngokubalwa kwamavoti ayenziwe yi-Electoral College okumele abalwe mhlaka 6 zibandlela yi-Congress. Uzama ukukhuthaza abanye bakhe ukuthi balahle amavoti awezabelo acabangela ukuthi ukhetho lwebiwa nguBiden labanye bakhe. Ababona ngokwenzakalayo bathi selidumela emasumpeni ukuba uTrump asuke esikhundleni. Ulive Talk namhla uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama. Sikhulume ngokubhekane labesifazana ilizwe lonke lilungiselela ikhefu lekhisimusi. Sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi eziyizitshiyani ngalombili 79 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi sokubhubhe abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Umongameli Donald Trump seyesule amacala abantu abaningi abagoqela abangani bakhe lalabo okucathengelwa ukuthi bababizana lelizwe leRussia ukuba angene esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2016. Bagoqela uMnumzana Paul Manafort, uMnumzana Roger Stone, usebele wakhe uCharles Kushner ababulala abantu mahlayana kule Iraq labanye. abalwela amalungelo kaZulu bafuna ukukhululwe omunye wabo umnumzana Nicholas Opio obotshwe ngolwesibili kwele Nigeria. Bathi ubotshelwe ukulwela amalungelo kaZulu hathi ukuthi wephula imithetho yokuthenga lokuthengiselana imali. Ngilithi umnyaka ka-2020 esesiwugqiba ubulukhulu kwezomnotho lakwezombusazwe njalo inguquko uhulumende athi useyethulile ibuvili bana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekele Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lesiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North umnumzana Philip Gawule endawonye lomgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla le-MDC Alliance umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Ngasikhuluma Christmas Day. Angiboni umehluko Christmas lama days from 2019 ufike lesi sikhathi. Ngibala wonke ama days ukuthi abantu kube kwabangcono yini. Kube lokuhlupheka okukhulu kakhulu ebantwini, akulanto enhle. Ngikhona lapha nje kathesi ngobulawayo. Engibona lapha ngiyasibuza ukuthi abantu laba abagcwele emalayinini bafuna i-transport. Bangene ezitolo kulamalayini abantu abalamali asiwazi ukuthi konke lokhu ngayindlela umuntu bentshela nje ukuthi ilanga lingatshona i-transport yakhuphuka i-dollar phekwana luba kuthiwa i-$30.
Nibandla lakho le-MDC kunengini ebelingakwenzela abantu kube ngcono.
Nxasinanzelela ibandla le-MDC alaye kungaba le nto enhle kakhulu ikhonomi ngakhuphuka ngoba khona imali kuqala kumele beyazi i-security yemali yakhe ukuthi ihleli kuphi ibhizinesi yakhe indlu yakhe lapho yakhe khona. So ngilethemba lokuthi uhulumende we-MDC Alliance othethelwa ngubaba u-Evukwedinesen Chamisa ungayenza ngcono kakhulu ngoba ngawunanzelela i-ikhonomi ingatshintsha kakhulu omunye lomunye engasebenza nesivumelane semali omele eyisebenzele ikakhulu ilizwe bakwe ungananzelela umayiningi kile mali kakhulu kodwa imali konke ayiyebantwini kugcwele i-corruption izinto ziba nzima kathesi basitshela ukuthi ama-diamonds ngabathengi basitshela ngama-sanctions while ibaba ezidinto zibe zonzela ukuthi bakhone ukuja kahle. So ngithi uhulumende lo okababa mnakakwa akoni even ukukoda eyakwenza amakhampani avalile ama-mines akhoni okusebenza kahle abasebenzi kabala lutho. Njengoba ngitshile ukuthi ilanga lanamhlanje abalungisela ikhisimusi kusasa kufana lamalanga wonke from 2019 ufika namhlanje kakula lutho olungcono. Ngizwe bekhuluma nge-bonus abantu abathola ngama-bonus. Kunzima kakhulu.
Mnumzana Gawule, uyakholwa ukuthi ibandla lakho selehlulekile njalo ele-MDC linganikwa ithuba lingenza ngcono?
Ngabantu abaphuphayo nje ukuphupha konke la kuyavunyelwa abantu abaziphilayo sithandekile bekhuluma ngombuso wabo ngathi okuqala ndazi ukuthi babe bafundile ku-America babo ade bebabathweleyo bebatshela izinto ezingayisizo bebafunda la bethithi bathakhona. But ufundani ithandekile ne-MDC Alliance ungakhangeli ukuthi i-MDC Alliance ivele ngaphi ivele okungekho emthethweni okuqondileyo okonke khona okukwenziwe ukuthi omunye umuntu engakabekwa phansi. I-corruption izalele kwesabeka ngabe bayavuma ukuthi lizwe lelingeleshoke asikhangeleli phambili bangabe beyi-rider ona ama-sanctions bebecela ukuthi ama-sanctions abekhona bona ukuthi lizwe lihlale lihlekuzimeni. Kanti khona le kade siphakathi kwayo ungakhangela thandekile asinenzetsholotsho umnyaka lozo kufana leminye iminyaka ngomumo we-corona ngoba abantu bakithi abaningi base-South Africa ngale labo abasebenza khona.
Kodwa kuyini uhulumende asekufezile?
Umnyaka lo umnyaka odlalisekileyo umnyaka owestekileyo ngomumo we-corona. I-corona kayenziwanga i-ZANU PF. I-corona yavela khona lemakhiweni emakhiweni kubo-China lapho yavela khona i-corona. I-corona umnyaka lo ibisele inhlelo zonke emuva kulutshwane okwenziweyo ngendlela yokuthi umumo wezinto kawumanga kuhle ibi namazwe athuthukileyo akwenziwanga lutho lonyaka izinto zonke zibhazalele ukuthi alwasenzele ukuthi izifiso zilazo kodwa azigcwalisekanga lemali kade vele singalayo kodwa kulutshwane okwenziweyo okubambekayo okunjengokwakhiwa kwemigwaqo ezimbabwe uhulumende we-ZANU PF nokwakhiwa kwamadamu ezamanzi okwakhiwa ukunceda kwezokulima konke lokho kwenziwe izinto ezibambekayo zikhona ziyabambeka zikhona zikhona sizithandekile.
asigqibela uhlelo umnumzana Moyo.
Simple ukuthi izami yenzeni uhulumende kamnaka uyenzeni bacatsha ngecorona u-2019 corona yayikhona yini okwabo yikucatsha nangaba buza i-15 billion ingabi nangaba biza ubuza imali yecorona u-Minister of Health Umoyo ungabi wakotsha imali ingabi ngizwa ubuhlungu ugawule ngayekhuluma esithi imigwaqo amadamu emgwaqo asikhulume ngawo ngamaphotholo ukuthi nxa ulenhlanyela ungahlanyela kuyavuka kumilile kwesabisa imoto zethu sezifila ukuhambeki mama sithandekile mina ngumayinini uStembo uMinister of Mining ubizwe ukuthi ezefakaza ukuthi wayi amamayini imgodi jilika abantu basile wayekela ukubuya wabuya ngesikhathi sakhe ngoba balandaba labantu ungananzeleli i-corruption ekhona babutsha ebusuku lasemini kodwa bayakhulula abahlali ejele.
Ngokuyingxoxo phakathi kwamnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU PF eMathebeleni North endawonye lomgcini sihlalo weMathebeleni South kubandla leMDC Alliance umnumzana Solani nje emnyama moyo bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusasa lusuku lwekhisimusi abanye abantu bathi bazakholisa lezihlobo labangane kube labanye njalo abathi luyafana nje lensuku zonke ake sizwe abanye abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsApp yethu.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.
Mina igama nguPaul Ndodana Ndlovu umfana wale eFlaphozi kokodla kwamahlaba ayithole kumoji yampondo kumavula kuvaliwe. Ngisithi linjani basakazi bomsakazi wodumo, ngisithi yepi 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 Christmas, ngifisela ukhisimusi omuhle basakazi bomsakazi wodumo nje wasesiphetha nje unyaka. Mina ngokuhlala ngihlala lana eSouth Africa eGoli angikwazanga ukuhamba ekhaya ngenxa yemthetho ethile nje e-COVID-19 lokuba i-traffic e-border post inkulu kakhulu, kodwa ngisithi ekhaya eFlaphozi wanezimishini mama labantwana bonke abasekhaya ndifisela ukhisimusi omuhle ludle kahle ukhisimusi silane emthandazweni silane kukho konke lakhona kokuncane sikuthumeleyo abanye akusaphumelela ngokufika ngezizathu ezithile njengoba nje sisitsho nje ukuthi uhamba kwalo nyaka kuba nzima kodwa hhayi sithi kuzolunga sithi lidle kahle sithi happy 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 Christmas eZimbabwe. Ngiyabonga basakazi bomsakazi wodumo igama uPhondo Ndodana Ndlovu umfana wali ngithi shelelelelele.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Mina igama lami nguAdolf Shaba. Ngithanda ukubonga umsebenzi omkhulu eliwenzile kulo nyaka obunzima kakhulu, umnyaka wecorona obungelula, kodwa likwazile ukuhlala lesiphi izindaba. Mina ngithanda ukuthi Merry Christmas ezihlobeni zami lapho kuzalwa khona umama ePlan 3 eDombodema. Kuzo zonke izihlobo, hhayi ngoba ngeke nze baqaphe amagama, baningi kakhulu. Ngiphinde ngithi Merry Christmas lapho ekhaya kithile eMberengwa komataruse lapho uzalwa koShaba lapho engizalwa khona. Ngithi Merry Christmas kuzo zonke izihlobo zami lakho njalo ke ziqambe wonke ngamagama ngoba ngingazibizela izitha ngokuthi abanye zoqamba abanye ngithiya abanye. Siyabonga kakhulu, sibonga ngokusiphatha kwenu okuhle.
Merry Christmas, Merry Christmas.
Emsakazweni linjani, igama lami uMsomethisa Mlilo ngobulawayo uNkulumane. Ngithanda ukuthi Christmas enhle kumamonzalayo laphana eChabalala uStengisiwe Moyo engakhohlwa unkosikazi wami lo mfana wami engithanda kakhulu uVusiswa Mlilo. Ngithi Christmas enhle mfana wami, ngiyakuthanda. Ngiyeqe khona le ngiyeGoli lapho kulabo dadewethu abathi uSonene Mlilo kanye loSteni, hawu ngiyalithanda abodadewethu. Khisimuse enhle kini, ngakhohlwa abafana bami abathi uPilate, uThemba, uNqoli, Mkani, lonke ngiyalithanda abafana bami. Ngakhohlwa njalo abangani bami bonke abangaziyo, ikakhulu abalandeli beBhoso. Ngithi ngomnyaka ozayo kumele siyithathe inkezo noma kanjani. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp unombolo ethi 001 202 0818 ulakho lawe ukuthumezela umlayezelo wakho kwekhisimusi khona manje ubingelela izihlobo labangane singakehlukana izihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela namhlanje umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo eZimbabwe bakhalela umdeni wentatheko ezindaba uVusa Dongozi obhubhe izolo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalekisayo ngokhiphi sidube ngisithi libe lekhisimusi enhle